position yethu very clear ukuthi ama elections la uMnangagwa azanga wine ama elections ngalokho asibona ukuthi uyabe addressa njani thina sithi akube lokhetho olutsha olumgceke oluzatshengisa ilizwe umkhokheli abekhonjwe ngabantu ukuthi uzibani ngengisimfunayo bekhetha ngentando yabo okungela kuwethuselwa okungela kubanjwa ngamandla
likutshoni kolokhu ukuthi lingayi edale leparlament
kwamanje umnumzana uMnangagwa thina asimrecognize njengomangameli weZimbabwe ngalokho ke uzahamba yena ayi-addressa imduli yakhe labantu bakhe ababe bekhona bonabo kodwa imeseji yabe sihambile ukuthi hhayi izindaba yeZimbabwe ayikahlaliseki kumele ilungisiswe sikhangelele isadakhi ukuthi ingenele ilamule kube lokukhulumisana kube le-transitional government eza kwenza ukuthi kube lokhetho olutsha
kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa laba kubadlala ezanupf party kodwani liphinde ngokhetho ukuthi lungenziwa kwele Zimbabwe ukhetho solwedlule ngakho ke selidumele edlula pho lina lizamani
thina asilali laba kucabangayo lokhu ayisiyontando yomuntu ukuthi ukhetho lolu lwenziwe ukhetho lolu kumele lwenziwe ngenxa yomthetho yeZimbabwe le mthetho yesadakhi le mpumela yama-observers ayekhona elizweni ekhuluma ukuthi hhayi ukhetho lohambanga kuhle kufuze kwenziwe ukhetho ngendlela eqondileyo
kodwa phela nxa abanye bekhangela bathi linangwenu kungazana lenzi konke okumele likwenze lathuma bani kusadakhi khona ngale njengoba ke abantu bengabonakali baye kusadakhi khona le
abantu ababe siya kusadakhi akulani lokuthi babonakale kuqakathekileyo ukuthi bahambe imeseji ifike kukhulunyisanwe izinto zakhona zenziwe ayisiyo yonke into eyenziwayo emele ichaywe umphakathi okunye kuyenzakala esingaike sikhiwa behind the scenes kusetshenzwa impumela yakhona yeqakathekileyo nxa isiphuma ukuthi hhayi kwasetshenzwa kwaphuma lalokhu 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 okubambekayo
kodwa ngasibuyela futhi kudaba lolo lokuthi alihambi edale lephalamende singathi kuzalinceda ngani khonokhu baba Mkhwanazi
kuzasinceda ngokuthi vele thina sithi khonokhu ukhetho lokuhambanga kuhle lokhu ikutshengisa imeseji ikakhulu kumnumzana uMnangagwa ukuthi hhayi wena waqilibezela asikurecognize sifuna kube lokhetho olutsha eZimbabwe uzabona ukuthi kuzasinceda ngani uzabona ukuthi kuzahamba njani ngoba thina sithi hhayi ukhetho vele kalwenziwanga ubaba uMnangagwa yebo ukhona uhlezi kodwa hhayi kagcotshwanga ngabantu beZimbabwe okuyikho esifuna ukwenzakala ukuthi kube lokukhethwa komuntu okhethwa nguZulu jikelele weZimbabwe.